ngaso utheke lawo machiba aphuza ukuthi agcwale singathi ngama reservoir ngikubangela ukuthi izakhamizi zigcine zingasatholi imali kube luhlupho olukhulu kakhulu ke koBulawayo abantu badonsile phose ivike lamalanga bengathola amanzi kodwa izolo izindawo ezijiyajiyeneyo ziwatholela nxa nje ezinye zingawatholanga siya ukuthi umuntu phezulu kumbe uphansi nxa sikhangela ukugenqoka komhlabathi singathi i-topography kumbe i-gradient kodwa kawutsho ukuthi ahle abuye ahlale khona hayi ezinye indawo vele sikhuluma nje sokuvaliwe kasekho sehambile njalo kule bhawuze yodwa kuphela koBulawayo so iBulawayo lamawadi angu-29 so ntemba sakunanzela ukuthi nxa kule bhawuze yodwa amawadi engu-29 amawadi lawa ama-townships maningi kakhulu ayedlula i-29 so ukuthi ibhawuza nje ifike elokishini elilodwa isuthise abantu izindlu ziningi kakhulu ngoba uyashuthi ukuthi iwadi maybe lama-section angu-10 angu-11 angu-12 angu-13 usuya ngokuthi inganani kokugcina kubangela ukuthi abantu bagcine beqabana ngenxa yokuthi omunye uzabe efuna ukuthi abuye lamabhakede angu-10 omunye 15 omunye 22 even zona izibhorane zigcina zisandelwa kakhulu abantu nje sebephila ngakhona ukuthi ikakhulu laba abasethulani namasonto bakhona ama-church anjengaboRoma your family of God labo bani labanye nje abayebelezibhorane zabo bayenelisa ukuthi bathengisela abantu sebengathenga kabantu ngedola amabhakede angu-5 kumbe ngedola amabhakede angu-6 kumbe 7 kufika ngokuthi umusa wakuthi iRoma ibingantwa yiye kade sajiphile ngoba ibisenza dollar for 6 kwezi izikhathi njalo iyenze dollar for 8 kodwa kabaningi bagcina besiyazikhela ezifuleni njengoba bekuye one izulu amanzi egeleza khona kanye sokuzabangela ukuthi abantu babangele imikhuhlane yesihudo le iminye nje imikhuhlane engabangela ukuthi abantu bazibone sebegijinyiswa izisu kumbe izisu zabo sezibuhlungu ngabanye nokuthi bagcine begula kakhulu abanye bedlula emhlabeni zikati bamanzi-ke avela lilungelo labantu nxa sikhangela ku-section 77 yesisekelo sombuso iyasho ukuthi water is a right kodwa-ke nxa abantu sebesiyathola amanzi ezihotsheni sebesiyathola amanzi esehlangane lamasuwa sebesiyathola amanzi kumabhawuzi abangakwaziyo ukuthi avela ngaphi kugcina-ke kuvayoleta le-right kumbe singathi sokusephula lelo lungelo ku-water sikhangela ukuthi ngabe kuthiwa bayathenga amasola amakhulu kumbe bacele bakhulume lama-drone african development bank abavele banisa ukuthi baphathisane nabo so i-council kukhanya isazilalele nje obukabhuka abakafiki khonapho ukuthi bakunakene khonokho
kukhona yini ukukhulumisana phakathi kwezakhamizi leziphatha amandla engathi ngama-stakeholder bona laba ababona ngokuphathelane lamagetsi i-council labanye ukuze kucutshungulwe lolu daba abantu bethole amandla
thina siyizakhamizi njengama-stakeholders-ke siyabe sithole imbiko le evela kuyumabhalane wedolobho kodwa-ke yingxoxo esingathi ikhangele ehlangothini olulodwa ngenxa yokuthi ngumbiko nje wabe uvela phezulu khona ngathi usize ebantwini akula kuxoxisana kangako yikutshelwa nje ukuthi kuzahamba kunye njengoba namhlanje mina siwuthole lo mbiko oveza ukuthi izindawo zonke ezingabe zinata kibo criteria emagwegwe kubolangaphi ngaphi kibo-6J ziyabe zingelamanzi indawo elamanzi yilezi ezinatha kuthuli khona ngale kumasebhabsi so yimbi ke siyabe siyithola so kungazani kuthiwa yi-engagement yama-stakeholders but iyabe top down approach bebekuthile ukuthi balokuxoxisana i-city council lezesi ukuze mhlawumbe bangaze bagcitshe indawo lapho kupontshwa khona amanzi thesi sisesikhathini sezulu sikhangela ukuthi sithole amanzi bhose nsuku zonke la madamu lanxa njengangabe la manzi akuya ngaphi ngoba kubo-57% full ukugcwala kwawo kakusisuthisi njalo kakusijabulisi ngoba kumele ungabe kuthiwa kathe sikhuluma ngabo-90 something siyazi bo-80 something percent ukwenzela ukuthi senelise ukuthola amanzi ukuze kuyephuthe unyaka nxa kunje so sisengozini yokuthi i-water shedding kumbe kuvalwa kwamanzi kuzaqhubeka sibili kuze kuyefika ukuphela komnyaka.